Istudio 7 yenze uphenyo namhla lapho exoxe khona loZulu idingisisa ukuthi abantu bazavotela abantu kukhetho oluzayo ikakhulu lokudinga umongameli omutsha. Uphenyo lolu luveze ukuthi abantu kabakakhethi umuntu abazamvotela loba nje kulabanye abathi bazavotela umongameli Emmerson Mnangagwa. Omunye wabaxoxe leStudio 7 unkosikazi Duduzile Zondo uthi kakalungeli ukuvota ngenxa yokuthi akalalwazi lokuthi abantu abazavotelwa ngoba ani. Uthi uMnangagwa uyamsola ngoba wathembisa ukuthi umnotho welizwe uzathuthuka engena esikhundleni sikaMongameli kodwa lokhe kungela nguquko elizweni.
Mina ngabe ready ukuvota ngoba ngikwazi ukuthi ama candidates akhona avotelwa ngobani. Ha uMnangagwa simsola ukuthi wathengena wathi kuzaba lotshintsho kodwa utshintsho lwangkhona sikalubona.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Ndumiso Ncube uthi kakwazi ukuthi uzavotela bani. Uthi abantu abakhankasayo baningi kakhulu njalo izithembiso zabo azicaci kahle.
Abantu abafuna ukuvotelwa baningi kakhulu ukuthi mina ngazi ukuthi ngizavotela ubani njalo lento azenzela zona izithembiso zabo bazazilibeka yini kahle kahle izithembiso zabo. Hayi angikwazi khona lapho ikho ngakabi kwazi ukuthi ngizavotela u.
Umnumzana Sipho Masina yena uthi usekela ibandla lezano PF njalo uzavotela uMnangagwa ngoba ubona kungcono ukuthi akhokhelwe ngumuntu amaziyo kulokudinga umuntu ozaqala phansi ukona.
Ndisengizimisele ngisokumvuzela ukuvota ngivotela uMnangagwa. Mnangagwa ngoba ngwezani uyenza mvotela uMnangagwa pamberina ID pamberine zano.
Omunye njalo osekela ibandla lezano PF unkosikazi Rebecca Nyoni uthi uzavotela uMnangagwa ngoba usebona utshintsho njalo amakhampani amaningi asevuliwe. Uthi uMnangagwa ngumuntu otshengisa ukukhula.
Sina sikhetha vele ubaba uMnangagwa ngoba siyambona ukuthi uMachiwa uyakwanisa ukudlelana lamanye amazwe lokukhulumisana labanye. Siyabona ukuthi kulama changes amane ama companies amaningi sevuliwe. So siyabona ukuthi singamvotela sibili. Hayi izinto zonke ziyatshintsha elizweni lethu liyabuyela back to normal.
Laloba uZulu etshengisa ukuthi kakaboni kahle ngokhetho oluzayo. Abahlaziya ezombusazwe bathi ubuningi bamabandla ezombusazwe kuphambanisa abantu. Omunye wengcwethi lezi uMnumzana Thomas Sithole uthi abantu abaningi bathathwa ludumo lokuthi ngubani olembali eyaziwa kakhulu kodwa kabalandeli ukuthi uthembisani uZulu weZimbabwe.
Mase sikhangela nje ukujalo kwenzakala esikhathini esiningi ikakhulu kulele leZimbabwe ukuthi abantu bazokhetha bekhangele iface hatshi ukuthi ibandla lelo lona lizanikani abalandeli balo.
Ukhetho lwalonyaka ngolokuqala ukuthi lungabi lowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe kanye lowayemphikisa uMui uMorgan Tsvangirai njalo lokhu sekwenze ukuthi amabandla ezanu kanye lele MDC adabuke phakathi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.